Abahlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra bathi kabavumelane lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra uMnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu bethu bathwele nzima economy ekhona sokuthi babhadale ukuthi nxa lokuthi awukhweze nge-300%. Ultimate kuyagcina ngokufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibhajethi abayikhipha sasivumelene i-42%. Sesidinga ukuthi bijana bijana ikhansili ifuna ukulanda izakhamizi ma imali zabo ngani sezishoda. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula bavuse inkampani njengengwebu la yenza imali ezinye njalo bavale lezinye izikhala kuphuma khona ini imali zezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ngqabutho Nxumalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo, kuyazwisiseka ukukhwela kwamazi. Layo ukhansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungise amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhansila. Lawa marithi esikhuluma ngawo uZulu kanayo imali yona leyo. Kodwa hayi, bekungathi kuyazisiseka. Kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo. Then imbone ngani kuyabe kufike ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana loNxumalo.
Ya, indaba leyi yokukhwelwa kwamaretsi njengomhlali kwakoBulawayo siyibona isihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokhu okukhwezwe amaretsi. So impilo izaba nzima ebantwini. Inanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emgodweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
UMnumzana Shon Siziba laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mina mbonani imithi imele ikhwezwe, kodwa ekukhwezeni awumelanga bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yayisiningi kakhulu cause vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona amapay yabo I'm sure vele abazange bebakhwezele 300%. Rather maybe bengakhweza between 50 to 100%. I think yabo kungathi kuphela.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumansipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.